Ngemva kwesikhathi, uPawuli wahamba indawo ngendawo etshumayela. Wasefika kwenye indawo okuthiwa yi-Efesu, wasesiya endlini yokukhuleka. Watshumayela okwenyanga ezintathu. Abanye bakholwa, abanye kabakholwanga. Wasethatha labo abakholwayo, wahamba labo wayebafundisa okweminyaka emibili. Indaba ngoJesu zaqhela indawo zonke. UNkulunkulu wasemsebenzisa uPawuli ukwenza izimanga. Abagulayo basila, ababelabomoya ababi bakhululwa. Kwaba khona indoda eyayingumkhulu wenkolo yamaJuda ilamadodana ayo. Amadodana lawa ebengakholwa kuJesu, kodwa ebesebenzisa izinto zamasalamuzi. Bathe besizwa ukubana uPawuli usebenza ngebizo likaJesu, bafuna labo ukubana bathathe ibizo likaJesu balisebenzisa entweni zamasalamuzi. Basebesiya kwenye indlu okwakulendoda eyayilabomoya ababi. Bafika kumoya omubi bathi, wena moya omubi, siyakukhuza ngegama likaJesu otshunyayelwa nguPawuli. Umoya omubi wathi kibo, uPawuli ngiyamazi, uJesu ngiyamazi, pho lina lingobani? Wabatshaya, wabalimaza, wabadabulela nesigqoko, baphuma benqunu bebaleka. Lokhu okwenzakalayo kwagcwala indawo yonke. Abantu bayisaba, ibizo likaJesu lahlonitshwa. Abanengi baphenduka. Kwathi lalabo ababethi bengamakholwa kodwa besebenzisa izinto zamasalamusi, babuya lazo lezingwalo zabo zatshiswa. Lokho kwaba isibonakaliso sokuphenduka kwabo. Kwasekubonakala ukubana intengo yalezo zinto zazingezemali enkulu kakhulu. Ibizo likaJesu laqhela lagcwala indawo yonke.